Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela mthakazo omuhle kweza kusihlwa ngolwesihlanu mhlaka 1 kuMbimbitho 2024. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu.
Umongameli yeMasoni Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe ezilindweni zendizamtshina ezigoqela eseVictoria Falls International Airport.
Kuliqiniso nje okuqakathekile ukuthi sidile le issue ye foreign currency exchange rate on the market le economy Zimbabwe. I-focus yabo ngiyayibona yabo 10%, kodwa le kukhathazeka ukuthi uvele ngapha u 10%.
Ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulithumi ekhulwini i-10% ngomnyaka alubana uhulumende engalandela izixwayiso aguqule indlela asebenza ngayo. Umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley, yena usela ngamachumi amabili lane 24 delegates. Kuma primaries okudinga uzamela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli yeMasoni Mnangagwa namuhla wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa edolobheni leVictoria Falls lapho abekhangelelwe ukukhuluma khona emini ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamtshina agoqela ele Joshua Mqabuko Nkomo kobulawayo lele Victoria Falls Airport lapho abeza kwehlela khona. Indizamtshina yakhe ibikwa ithole limbikwa isemoyeni yasiphenduka ibuyela eHarare. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba wazise ukuba abogatsha olulondoloza amagceke endizamtshina elizweni oleZimbabwe Airport Authorities baziswe ngabendizamtshina yeFast Jet ukuthi bathole incwadi ye-email evela emuntwini othebe kulabantu abahlose ukuhlasela kumbe ukubhomba emagcekeni endizamtshina namuhla. USharamba uthe ababona ngokulondolozwa komthetho baphezu kokuphenya lolu daba. Uphinde wakhuthaza uZulu ukuthi engethuki. UMnangagwa ubesiya emhlanganweni we-International Energy Deployment Conference eFolosi. Umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga obikwa ehambe kuqala nguye ocine ekhuluma kulumhlangano. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Okwenzakeleyo kakujwayelekanga eZimbabwe. Kujwayeleke ukuthi sikuzwe kukhulunywa ngakho kwamanye amazwe ukuthi uzwe kuthiwa kulamabhomu atholakalayo lapha lalaphana kumbe kusethuselwa ngokuthi kungaba lamabhomu. Kuyinto engajwayelekanga, ngakho-ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangele ngezokuthula bayihlolisise indaba yakhona ukuze kufike ekugcineni kwakho ngokuba phela nxa kulamabhomu endaweni okwehlela khona indizamtshina kusho khona ukuthi kuyabe kulula ukungena kuyingozi kakhulu ebantwini abaningi njengoba isetshenziswa ngabantu beZimbabwe isetshenziswa njalo ngabantu bangaphandle ngakho-ke kumele zona leziyandawo zivikeleke ngendlela eqinisekileyo ukuze abantu babe lokuqiniseka ngokuphepha kwabo
Kahle kahle kungaba kusenzakalani lapha encube kungaba lengozi ekhona mpela yini njengokutsho komuntu lo othumele umbiko kumbe ngumuntu obeganga nje ongelakhono lenhloso yokwenza udlakela athi belulakho ukwenzakala udlakela lwamabhomba lolo
akukacaci kahle ukuthi kungabe kuliqiniso yini ukuthi akhona amabhomu kumbe yinto nje ethunyelwe ngumuntu eganga nje kodwa ke vele khona lokho abakwenzileyo yikho okwenziwa kuwo wonke amazwe ukuthi kungaba lo mbiko othi kungaba khona okubi laphana kuyamiswa yonke into amapholisa akhangele sikubona noma ngaphi kuse-Europe noma e-Asia noma ku-American continent uma kukhona nje umuntu othe kuleyandawo kulamabhomu kuleyandawo kulokuthi kuyamiswa yonke into ekade fanele yenziwe ngokuba kuqakathekile ukuvikela abantu nxa kade kufanele kube lo mhlangano uyamiswa lawo nxa kube kufanele kube lebhola liyamiswa nxa kube kufanele kube lalokhuyana lalokhuyana kuyamiswa kuze kuqale kube lesiqiniseko sokuthi abantu baphephile kayikho leyo nto ukuthi liqiniso kumbe siloqiniso yinto efanele ihlolwe ngalabo abakhangele ngakhona lokho baphumele ukuthi kume kanjani
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo Embikweni eliwethu lenamuhla ibhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank lanzise ukuthi umnotho weZimbabwe Ulakho ukudlondlobala ukhule ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini i-10% ngomnyaka eminyakeni elichumi elandelayo nxa uhulumende engalandela izixwayiso njalo aguqule indlela aqhuba ngayo umsebenzi. Kodwa leli bhanga lithi uhulumende engaguqulanga ukusebenza. Kodwa leli bhanga lithi uhulumende nxa engasaguqulanga izenzo zakhe umnotho welizwe uzaqhubeka ubhidlika ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini i-3% ngomnyaka. I-World Bank ithi uhulumende kumele aguqule indlela aqhuba ngayo imisebenzi egoqela eyokwemba amatshe aligugu i-mining. Alungise imigwaqo ukuze ahuge izethekeli njalo aqinise inhlelo zokulima ukuze ilizwe limelane lokuguquka komkhathi osokudale indlala emangalisayo. Sikhuluma nje inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization ithi inani labantu abalambayo abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe ngokuphuthuma likhwele lisuka ku 2.7 million laya ku 3.5 million iWorld Bank ithi njalo eZimbabwe yilo elilentengo yokudla edula kakhulu ukwedlula amazwe wonke aseAfrika lisedlula kuphela iArgentina emhlabeni jikelele Sibuze incwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi uthini ngombiko weWorld Bank
kuliqiniso njalo kuqakathekile ukuthi sidile le issue foreign currency exchange rate on the market le economy eZimbabwe i-focus yabo ngiyayibona yabo 10% kodwa nile kukhathazeka ukuthi uvele ngapho 10% bamthole njani ngoba asingeke sithi into ezingu-5 abaziqambileyo zingacontribute 2% equally to a growth of 10% every year although siyavumelana labo ukuthi if we correct that will have definitely an economic growth there in Zimbabwe, very positive. Ngoba economies azikasawu sebenza ikustrive. Ngakhala kweze ukulima, we have challenges like now. Zimbabwe is an agro-driven economy. And now it will have serious pressures given the effect of the drought. Farmers will not be able to pay back their loans. They will not be able to go back into the food next year. They will need to be helped. And some of these mitigation effects, as well as the zone government, these will cause our challenges as well in terms of managing debt, national debt, and also managing our monetary policy and the fiscal policy in terms of discipline of government expenditure. So there's a challenge. To implement some of these things that have been put forward by World Bank in a space of 1 year or two, especially given what you call financial support beyond your budget and taxes.
Ezinye izixwayiso ze World Bank izixwayiso lelibhanga elitshona likhuluma ngazo kodwa lanamhla lokho uhulumende kagazilandeli kuyini okuhluphayo.
In terms of implementation, uhulumende wethu uslow. Owesibili, kulobu gwelegwele, kulabantu abakholisayo njalo abayenzayo imali loba impilo ngalesi isikhathi lalo mumo. Ungakunazelela ukuthi eZimbabwe kulabantu abasebenza imali. Nxa sithi abantu abasebenza imali, abasebenzi to produce anything, abasebenzi to provide any services, but basebenza imali, playing around exchange rate. Arbitrage, must arbitrage, Scaluti, who meant the treaty lay, go to no certain apparently ready here, Ogi Cape Cogan, I go to arbitrage. Ulavanda Pilanga, Avalis Fis, and Jalava can let to be doing the Galan Sugnusu.
Umnamzana Regishoko, Utubungula, Ezeno, To, Sikotela, Egobulawa, Yom. Kusenjalo umcebisi webhanga elikhulu leZimbabwe ele Reserve Bank umnumzana persistent kwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi uhulumende enelise ukulandela izixwayiso zebhanga elikhulu lomhlaba ele World Bank. Elinye lamacele awebandla leMthwakazi Republic Party lithi selilobele amapolisa liwazisa ngokuthi lifuna ukutshengisela ngokuthula ngeviki ezayo phezu kodaba lokuthi inkokheli yomdabu kube yiyo ekhokhela uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe wegugura hundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhetha izinduna ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Kodwa leli bandla lithi izinduna lazo zathinteka ngalumbhuqazwe. Leli bandla lithi linxusa abantu ukuthi babambane lalo batshengisele ngobunengi. Amapolisa ebengakaphenduli isicelo saleli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo munye wabagcinisihlalo baleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Udaba olukhona babaChris Gande ngolokuthi mhlaka 11 March uyimande ungumvulo ibandla leMthwakazi Republic Party eliholwa ngamakho chairpersons ubaba uThembisani Mpofu Mfulo Ngatshi lami siyabe sitshengisela obulawayo from esithi holo sisiyafika emhlahlandlela ngodaba lwegugura hundi. Asisoze sitshengisele obulawayo kuphela, sizotshengisela langaphandle weZimbabwe abaseSouth Africa balendlela ababeziphethe abaseBotswana ngaphi ngaphi. So udaba lwegugura hundi thina sithi se-genocide. It was a genocide and asingeke savuma sivumele uhulumende kamnanga ukuthi udaba lwegugura hundi luphaphe izinduna. Izinduna zilomsebenzi wazo according to the constitution of Zimbabwe and even international law. Thina lapha constitution of Zimbabwe sikwazi ukuthi izinduna yizo as responsible for ama preserve our cultural values and order. Atesa kula zulu, izinduna zilomlando ukuthi zihambe ziyo zivuselela amasiko izulu linye lizwe. Izinduna ziphatha udaba lwabantu ababethethelane omama bathethelane abafazi bebhadalisa inkomo ukwenzela ukuthi kube le order in the community. So umnangagwa uzama ukuthi izinduna zikhangele udaba lwe-ground. The case of greater magnitude of this nature is only one way, the International Court of Justice, according to the international laws.
Manje seliphiwe na imvumo ngamapholisa njalo nxa kuyukuthi aliphiwa ngaleyo mvumo lizaqhubekela phambili nalo kutshengisela lokhu.
Sibanikile inotification amapholisa ukuthi besikhiye. Amapholisa bangasinika imvumo, we are going to pursue using the legal route whereby ama-lawyers azasincedisa ukuthi sithole imvumo naleyo. Kodwa ngithi mina bangayala njengoba imithetho layo futhi ngezani thina umhlaka 11 siyaphambili ngokuthengisela. Umhlaka ubekwazi ukuthi nangumbulali ufuna ukuzithonisisa, nangumbulali ufuna ukuzinika i-resolution to this conflict. So as into as a public part, thina we remain resolute and adamant that wonke okuzalwa nguhulumende weZimbabwe is all about evading the international law, which we are against of. So sicela ukuthi abalaleli bonke bekuzwisise ukuthi after ama-consultations lawa azayenzwa ngama-chief, bonke abantu bazaphelela ema-jail. So the best thing is ikuvimba ukuthi kungabi lo muntu ozahlaliswa induna ekhuluma ngendaba lwe-Gukurahundi. Indaba ye-Gukurahundi umnangagwa uyakwazi lapho efuze ukuthi ithethwe khona. U-Sydney Sekramayo uyakwazi lapho efuze ukuthi ithethwe khona. Wonke umuntu okwayenza umbhuqazi uyakwazi. So asifuna abantu abafuna ukubhada abantu bakithi. Thina sithi never shall this issue be heeded by traditional leaders. Abahambe beyokhulukeli beyokhulekela izulu linye. Lolu daba kumele it was politically motivated. So ama-chief bengangena endabeni yona le. So ngithi balaleli, umbhuqazwe i-Gukurahundi was a genocide and akula muntu ofuza ukuthi ezitholisise ebulela umuntu.
Umnumzana Mudenda Chilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla leMthwakazi Republic Party. KwezeMelika, owayengumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump usethole amavoti edlula ikhulu 122 delegates. Kuthi ancintisana laye unkosikazi Nikki Haley, yena uselamavoti angamachumi amabili lane, 24 delegates kuma-primaries okudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli waleli lizwe omutsha lonyaka. Kufunakala ukuthi ozamela ibandla leli athole amadelegates edlula inkulungwane 1215. Phakathi kwamadelegates azinkulungwane ezimbili phose lengxenye 2429. Ngeviki ezayo ngolwesibili kuzaqhutshwa ukhetho kuzigaba ezilitshumi lasithupha ngelanga elibizwa ngokuthi yi-Super Tuesday. Iningi likhangelele ukuthi lapha yikho okuzasuka khona uHaley ngoba kuzakhanya sobala ukuthi kasoze anqobe uTrump. UTrump enganqoba uyabe seza ngqikilana loza kokhela kubandla lama-Democrats umnumzana Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Hayi mina baba Gande, ngokubona kwami unkosikazi Nikki Haley ungumuntu obambeleleyo nje ukuthi angqikilane lo Trump. Angiboni ukuthi angenza kuhle, kodwa ukhanya engathi ungumuntu olelizwi afise ukuthi uTrump alizwe lama-supporters angama-Republicans akuzwe, ngoba akafuni ukuthi uTrump aphonge ungena njengakhona lokhu. lalela kuhle ukukhuluma kwakhe uyakhuluma izinto ezilalelwa ngamanye ama Republicans angafuni lokho okulalelwa uTrump njalo ngakhangela la ngendlela abamnika ngayo imali kuyakhanya ukuthi khona bakhona abamsekelayo so uza kuqhubeka elwisana laye lanxa engasoze enze kuhle kuma primaries la imbona ngathi yena upha ilizwi elithile ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ama-Republicans wona ngokwawo avele kawabambananga entweni le yokusekelana no-Trump.
Yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo ubona ungani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobileyo ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lo mongameli Joe Biden.
Mina angimboni enqoba kulolu khetho ngabe ngiyaphambana kodwa-ke ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngama-Republican usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo la kungaseku ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona kuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley bakhona abantu abaphikisana laye uBiden ngengezwa kuthiwa bazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republicans okuthiwa ngama-conservative wodwa lawalwazi abanye bazakwenza kwenye indawo abanye bawenze kwenye indawo kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke we-United States of America angibona ngathi uBiden angabe nenhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kokudala bakhe kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulutha ngibona ngathi nasozanqobe mina umhlaba wonke
Umnumzana Rafael Mthombeni ulandela ezombusazwe weMelika ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas khonapha eMelika Imbiko elandelayo iveza imbono kahulumende weMelika
IPhalamende yeHungary sivumelane ukuba kwamukelwe isicelo seSweden sokungena kwenhlanganiso yeNATO. Lokhu kulinyathelo lokugcina elokungena kwenhlanganiso kweSweden etshintshe imvama yayo eyokungathathi icele kulandela ukuhlasela kukaVladimir Putin eUkraine ngomnyaka ka-2022. Umakhelwane weSweden iFinland layo yatshiya imvama yayo ngathathi icele yangena kwenhlanganiso eNATO ngomnyaka ka-2020. IMelika yamukela ivoti yePhalamende yeHungary ngombiko wakhe ocebisa uhulumende weHungary kwezomvikela umnumzana Jack Sullivan ukhuthaze uhulumende weHungary ukuthi aphangise ukuthatha lesi sinqumo. Uthe njengeFinland esanda kungena kulinhlanganiso, iSweden ililizwe elikahulumende wentando kazulu njalo ilebutho eliqinileyo elinombono ofana loweMelika. Ekhuluma engakangeni umhlangano lo intambo ePoland obona ngokusebenzelana lamanye amazwe umphathintambo weMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe usuku iPhalamende yeHungary yathatha lesi sinqumo lusuku oluqakathekileyo kakhulu. Uthe ukungena kweSweden kulinhlanganiso kuveza njalo udubo uPutin aludalele ilizwe lakhe eleRussia. Ubudlelwano bamazwe eNATO obuqinileyo njalo obuya bukhula kulandela ukungena kweFinland leSweden ukubambana kwabantu be-Ukraine bephikisana le-Russia lakho konke okwenziwe nguPutin kusukisela ngomnyaka ka-2014 kanye lamazwe e-Europe ame le-Ukraine ngalesi sikhathi ihlaselwa yi-Russia kanye lomsebenzi esiwenzayo sonke okwenzela ukuthi i-Ukraine yenelise ukuma iqine kwezebutho kwezenotho kanye lakwezombusazwe okweminyaka eminengi ezayo kuzaletha impumelelo. Sikubona kuqhubekela phambili kusenzakala ukuthi umnumzana Putin wenza konke ayesithi bezama uwekela njalo okwenziwe namuhla iPhalamende yeHungary okuveza lokhu. Ocebisa uhlangothi lwezomvikela umnumzana Sullivan uthe ukuba leSweden ingumngane weNATO kuza kwenza ukuthi iMelika labangane bayo bavikeleke. INATO yiyo inhlanganiso yezomvikela elamandla ukwedlula zonke ezabakhona emhlabeni jikelele njalo iqakathekile ekuvikelweni kwezizalwane zeMelika.
lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi we-Afrofusion ubutho lezwentini yena ocula ekobulawayo. Nangu exoxalo Ezra Chisa Spanda.
Utoleze uzelo 1994 eluveve obulawayo. Wahlala ekhaya eIrisville, obuya njalo kobulawayo ezongena esikolo.
Ngafunda eRose Camp, ngaqeda ngafunda eSt Columbus, ngafunda eBhasi. Ngakhula kunjalo, ngikhulele eTon Groove, ngikhuliswe ngumama, umama omdala. Kodwa nguye umama vele ngimaziyo. Umama washona ngo-2003.
Angena kwezomculo obutho layo kukhona abamenza oba lomdlandla wokucula.
Umculi wase South Africa ocula nje yena le abayibiza nge-Afro Soul. Nguye owangi-inspirayo kakhulu. Ngacina la mina ngisithi ayi ithi ngithathe le indlela eyokuthi la mina ngicule i-music. Ngaqalisa ukubhala izingoma ngarekhoda ngo-2019.
Umculo ozolaleleyo ngokabutho lezwe pho uthiwa yini umculo wakho ntini?
Ngicula i-Afro Fusion. Obhala ingoma lezo yimi engizibhalayo, ile dlalade elilodwa abalibiza bona lona uthando lwentombi emnyama.
Bali uhlelo akutshele abalaleli ukuthi umculo wakho bengawuthola ngani njalo bangaxhumana nawe ngapi?
Umculo wami utholakala kuma digital platforms wonke, Facebook page ngobutho lezwe ongalandelwa yilutho, then i-Facebook account ngobutho lezwe ntini yiwe active izikhathi eziningi. Ku-Twitter ngobutho lezwe _ZA, ku-Instagram butho lezwe _ZA, ku-YouTube ngobutho lezwe. Yoma handles wami lawo.
Umthubo yiwo we-Afrofusion. Umculo muye obutholezwe obekunguye esigwetshiselayo kuhlelo uza Hoza Friday. Mpelatsone mnandi igama lami Ezra Chisa Spanda.
Awusuka madoda, utholezwe ntini ehlabelake kamnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu. Singakehlukanisi khangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehluleke ukuya emhlanganweni obuqhutshelwa eVictoria Falls namuhla ngemva kokuxwayiswa ukuthi bekulamabhomba athiywe emagcekeni endizamtshina agoqela eVictoria Falls International Airport. I-World Bank ithi umnotho weZimbabwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% ngomnyaka. Uhulumende engalandela izixwayiso. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.